singakhangela iMDC iyagijima kakhulu kusona. Yonke into eyave ikhulunywa, eyave iqoqa ukubana incedise ilizwe lele Zimbabwe, incedise uZulu ukuze ilizwe lihambele phambili, ngenxa yokuthi bona kwabo vele ngabantu abangafuni leli lizwe, abafuna ukudiliza ilizwe leli, abangafuni ukuthi kube le nto enhle eyakhiwayo, ekhulunywa, eyakhayo elizweni. Ngingasina ngohlelo lwe-National Service alutholakali lapha eZimbabwe kuphela, singakhangela kwela-America, USA. Lokhu kuvele kuyenziwa, kungani bengasoli laba abayibo ababathi ngabangani babo, ngenxa yokuthi lolu hlelo bayalwenza. Bona yibo abacabanga odlalela kuphela zonke isikhathi. I-National Youth Service ayitsho odlalela, ikufundisa ontanga ukuze bazi okunenge lizwe labo njalo balithande leli lizwe.
Kodwa baba Ngwenya, into eyazakalayo ebantwini abaningi ukubana ama-green bomber bebebangela udlakela kakhulu ngesikhathi sabo, ungakuvikela njani ukuthi kakusoze kwenzakale futhi nxa abantwana bebanja ngamandla ukubana beqhube lezi zifundo?
Ngingazi ukubana lokho kuthiwa ngama-green bomber kungabe kuthiwa obani, kodwa singakhangela elizweni lonke jikelele, ungaze uye kuliphi ilizwe, abasakhulayo bavele isikhathi abantu abasebenzisa imizwa esingathi ngama-emotions. Yikho isikhathi esiningi bathatheka undaba zodlakela, kodwa lokhu ayisikho ukubana kuyabe kuluhlelo kumbe ipolicy kahulumeni waleli lizwe kumbe ipolicy ye-ZANU-PF.